mhlaka 14 December besicele amalunga ethu amanye ahlala kobulawayo ukuthi ahambe ayesibonela amalunga ethu atransferwa eChikurubi mhlaka 28 August 2022 besuswa eGami prison lasemlondolosi. Bathe befika ke khona ngale eChikurubi nje bathola ukuthi obaba abayisithupha abaguqila uWelcome Moyo, uMongameli Mlotshwa, uLiveson Ncube, uThinosi Nkomo, uAkim Ndebele noMongameli Cukuthwayo sebesusiwe khona ngale eChikurubi basiwa eHarare Central Prison. Kwathi ke umama uSibongile Latifa Banda loBusi Moyo basele khona ngale eChikurubi.
Liphiwe sizathu bani sokubana sebesuswa njalo eChikurubi sebesiya eHarare Prison?
Esesukuzwile ukuthi eChikurubi laba bayisithupha babefakwe ku-D-class confinement okuyiseli egcinwa abantu labano kuthiwa ngabamacala aphezulu kumbe ngabantu abacatshangela ukuthi ba-dangerous. So ke namhlanje njengoba sikhuluma kanje basusiwe eChikurubi basiwa khona ngale Harare Central Prison esizwa kuthiwa sebefike ngale bafakwa ku-C-class, kusitsho ukuthi lijele kumbe iseli engani inganeno kwaleyo eseChikurubi eka-D-class. Kodwa konke lokhu kusenzakala asila sizathu njalo kasikuzwisisi ukuthi khona kubakwenza ngaliphi, ngoba okokuqala vele ukususwa kwabo ngokobulawayo kumbe ngithe kami mhlaka 28 August thina sakubona kuyinto eyayi-unprocedural njalo e-unlawful njalo futhi e-unconstitutional. Sinanzelela ukuthi izibotshwa zila amalungelo okuba seduzani ngezimuli zabo lezihlobo zabo labangani babo ukuthi loba ngasiphi isikhathi bengafuna ukuyafinyelela bebabone bebathole. Kodwa sananzelela ukuthi ukuba sakhona leChikurubi namhlanje sebeze beseHarare Prison kwakuyikuba khawulisa, kanti lokukhawulisa ibandla lethu leMthwakazi Republic Party ukuthi bathwale nzima, ngoba esasikuthola imbiko ivela khona ngaleChikurubi ukuthi bayalamba ukudla kakukho, ama-conditions angikhona wonke asoma-conditions angagcina abantu ejele.
Njengebandla lina umbono wenu uthini nxa libona amalunga enu elokhe suswa lapha ahanjiswe ngale asuswe laphayana ahanjiswe ngale, likubona kusithini?
Ukuba susa kwabo futhi namhlanje bebasa eHarare Prison kulokwenza lokuba intimidator, lokubethusela, lokwethusela futhi njalo thina njengebandla leMthwakazi Republic Party labantu bakomthwakazi bonke, ukuthi nxa uzazama ukuchallenge uhulumende lwana ubusucabanga ukuthi uzathatha ubotsho uyevalele eHarare okuyindawo engaso yakho khona, kutsho ukuthi abantu bazocabanga kabili ukuthi ayi into yepolitiki leyo ngasiyekeleni zasishiya emanyaleni.